tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuNcwabakazi 2021. Igama nguNtungami Lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa ababalisi bathi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba abanamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi kutholakale njalo abedlula ikhulu 131 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,390. Asebebanjwe lomkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili 124,367. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lumkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,373. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lantathu 12,986. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili ezilengxenye 2,513,353. Asebehlatshwe esibili bedlula isigidi esisodwa esilengxenye 1,596,381. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abafundi bamabhodingi abaloba imihloliso lonyaka sebebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Abanye bonke abafundi bazavula mhlaka 6 ngeviki ezayo. Kodwa abanye ababalisi bakhala ngokuthi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele abuyisele iholo labo lapho elalikhona engakalehlisi ku-$540. Bathi njalo ukuvulwa kwezikolo kufaka abafundi kanye labo engozini ye-COVID-19 ngoba uhulumende kathathanga wonke amanyathelo okuvikela lumkhuhlane ezikolo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZI ithi ababalisi kanye loZulu kumele bagqoke ezibomvu kusasa ngendlela yokutshengisa uhulumende ukuthi umumo mubi kwezemfundo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba Kuyemoyo.
Uhulumeni uthi izikolo ziyavulwa kusasa ngoba bekhona abafuna ukubajabulisa. Empeleni izikolo ukuze zivulwe kuvuleke kahle ukuthi abadala bebe bezilungiselele ukubhadala ama-fees lokuthengela abantwana ukudla, ikakhulu abama-boarding, ngoba sekufundwa abantwana bebhadala i-fees babuye bathengele ukudla. Uyengezelela kulokhu abakunikezwa izikolo, ababalisi kumele bebe lemali yabo yokuthi badle emsebenzini njengoba sebebuyele emsebenzini, bachiyele imuli zabo njengoba bengahlali lazo, babuye babhadalele abantwana i-fees babahambise ezikolo. Kungabe kuyinhlekisa enkulu kakhulu ukuthi mina ngivuke kusasa ngifundisa abantwana bamanye amadoda ayenelisileyo ukubhadala i-fees, enelisa ukubathiyela ukudla, mina bambesele bekhala belamba ngoba ingekho imali yokuthi ngibathengele lokho kudla.
Njengoba likhala ngodaba lweholo, lizabuyela yini emsebenzini kusasa?
Kumanje umbalisi uhola imali engafikiyo $250. Ngokunjalo sithi thina uhulumende kabisele iholo lethu, hayi ukuthi asikhwezele umholo, sakhuluma ngokuthi kabisele iholo lethu leliyana esasilihola. Kusasa ngomvulo, ngomvulo obomvu, i-red money, lapho esikhuthaza khona ukuthi wonke umbalisi, kungenani lokuba ngwe-athusi, wonke umuntu ozizwa ekhathazekile ngokuwa kwezinga lokufunda eZimbabwe avunule okubomvu ukuze sibonise uhulumende ukuthi sokule ngozi ekhona emfundweni yethu. Mhlawumbe ngabona abantu begqoke okubomvu layayethuka. Ababalisi labakhalala umsebenzi, ababalisi bathi kabenelisi ukuya emsebenzini. Asikhalala umsebenzi kodwa kasenelisi ukuya emsebenzini.
Umnumzana Themba Kuyemoyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende ulungiselele ukuvulwa kwezikolo njalo uthethe wonke amanyathelo okuvikela ababalisi labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi wethule umbiko namuhla exwayisa abantu ukuthi bakhulumisane nxa kulokungavumelani, athi ukusebenzisa udlakela. Unyathi wazise ngezehlakalo ezintathu ezivalisa esomsolwa webhikita uWilliam Kuwanda owetheswa icala lokutshaya uyise wambulala mhlaka 24 kulinyanga esithi nguye omfakela umnyama. Kulotakuzwa Msimanga owesanyathi njalo obikwa etshaye umntwana oleminyaka elitshumi lasithupha uJustina Sakala wafa emethesa icala lokungaziphathi. Omunye njalo umsolwa uShem Zorwa wetheswa icala lokubulala uFilimon Mudzinge besetshwaleni. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
UNkulunkulu njengomdali nguyolamandla ukuthi athathe impilo kumbe umphefumulo womuntu. Ukukhipha umphefumulo womunye umuntu kumbe ukubulala umuntu kayisiso sisombululo, ngoba ngemva kwalokho wena njengomuntu yabo kwenzile ususele ulesigwebo esakuqala esakho esokuzithonisela emphefumulweni, okwesibili suza kuyathonisiswa imithetho yelizwe ugcine ufele ejele kumbe udilikelwe ejele.
Kuyini elingakuxwayisa izakhamizi?
Siyaxwayisa uZulu ukubana ananzelele isikhathi esiphila phakathi kwaso. imali izasweleka phakathi kwezimuli, ukudla kuzasweleka phakathi kwezimuli, imisebenzi izasweleka ukuthi abantu bayithole. Kodwa khonoko kakutsho ukuthi abantu babe sebevuka izidlova, babe ngabantu abalobhova, abahlukuluza abanye abahlala labo, abahlukuluza omkabo, abahlukuluza loba yiliphi ilunga lemuli, umakhelwana kumbe esinye sakhamuzi. Udubo olukhona elizweni lungabangela ukuthi abantu bagcine bebone ngani ukuthi izinto zilungisiseke, ukuthi omunye abulala omunye, omunye alimaza omunye. Khonokho siyakuqonqosela ukuthi kayisiso sisombululo sodubo kumbe izindubo ezingaba khona phakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimuli. Nxa abantu bethe bahlangana lenhlupho ezibakhathazayo kumbe inhlupho ezibehlula ukuthi bazixazulule, kabadinga omunye, kungaba ngomakhelwana, kungaba ngabakhokheli bezigaba lapho esihlala khona, kumbe inkokheli ezikhethiweyo ukuthi zizoxazulula lolo dube singabe sesiphakathi kwalo, kumbe siqonde emapholiseni balayo ihofisi ekhangela ngobudlelwano babantu, abasondele khonapho abantu bazama ukuxazulula inhlupho abangaba lazo. Ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. UNkulunkulu nguye yedwa olelungelo lokuthi athathe umphefumulo womuntu njengokudala kwakhe abantu. Thina singabantu kasilalungelo lokuthi sithathe imphefumulo yabanye abantu. Ukubulalana okwenzakalayo kulezi nsuku phakathi kwezimuli, thina siyinhlanganiso siyakukhondema kakhulu, kasifuni ukuthi sikuzwe kusenzakala phakathi kwezakhamizi.
Umnumzana Thembelani Dube ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisane leStudio 7 namuhla sikwamadlambuzi ePlumtree. Kubika uGibbs Dube.
Izakhamizi endaweni lezi zama ukwakha indawo yokulindela yabesifazana abazithweleyo ebizwa ngesilungu ngokuthi yi-mother's shelter. Unkosikazi Violet Ncube uthi sebenesikhathi eside bezama ukwakha indawo le.
Abanye abantwana bebezithwala bebancane, which is below 18 years. Ogogo labo mama bebelesibindi sokuncedisa nxa sebebeletha okungekho emthethweni. Okunye okukhangelelwe ngesakhiwo se-mother shelter, abanye basuka ezindaweni ezikhatshana bebehamba phose 30 kilometers to 35 kilometers ukuze bafinyelele eklinika. Abanye abavela emavillageni akhatshana bebecela ukulindela besemizini eseduze leklinika. Kusho ukuthi khona abasizancedisa amavillage ayi-6, which is Ngotsha, Tsukuru, Phugwi, Malamu Central, Mpimbila, Tsukuru, Banumba, laba vela kwamanye amawadi afana labo ward 12, ward 7, ward 10. Kanye laba hlala emavillageni labo balindela khonapha kumavillage kusemaplazini le kubo village 1 up to kubo village 7 kusiyale.
Unkosikazi Selindenini leya uthi izakhamizi ziyazama ngamandla wonke ukwakha indawo le yabesifazane.
Silobunzima kakhulu, indlu yethu sikuwindo levu. I-community yacontributa izitina, yacontributa imali yokubhadala ubilida, yacontributa yonke into efunakalayo, ishebeshebe, graveli, isent, ibhizi, njalo iyabe incedisa khonapho kubilida. So iprojekthi leyi sayiqalisa ngo-2013 lokhu ingakapheli. Ubunzima esihlangana labo asila material. I-material i-community ye-contributor izimali futhi zokuthi uthengwe i-material yiyo ebhadala ubilida. So silobunzima kakhulu ukuthi indlu leyi iphele. Kathesi ku-window level asila ma window frame, akula ma windi, akula ma door frame, and isebenzisa ama double door frame ngaphandle, phakathi futhi ufunakala amanye ama door frame. So imaterial yonke le ikhangelela ukuthi iphuma kuzakhamizi emalini yona le esiyabe siyi-contributor ngomuzi ngomuzi sibe sesihlanganisa ke.
Uthi kula makomiti ambalwa abonisana ngokwakha indawo le iqakatheke kakhulu.
Kule health center committee eyiyo ecubungula ezokubona phakathi ekliniki ukuthi uhamba njani, ibisinikeza le kuthiwa yi-ward health team. So ama-committees lawa yi-2 ayancedisana khonapho kuyona leyo project bebonisana ukuthi kungayenziwani. Kathesi nje Isidina sezaphela, i-committee futhi siyaqalisa ukontribute ezinye isidina nga 10,000 per e-village. Uqala sakhipha ama 6,000 per e-village. So isidina zakhona zashota ngoba i-double wall. So sesiqalisa futhi ukuchaya isidina sesimiswe i-COVID ngoba ayivumele, umthetho awuvumeli ukuthi abantu bekuthane. So kule RBF eclinic imali leyo yabikhangelane labo mama abazithwele labantwana abancane. So kule 20% ephumayo khona apho la incedisa iwa abathengisa mende eyasusa phansi kwaze kwaba kuwindo levy. So izakhamizi ziyabe zicontribute okunye layo i-20% yona leyo ngekota ngekota ingangena. Sebedoba labo amabhege esamende kuloku kuncedisana. Silobu nzima kakhulu iproject leyo yaqalisa kudala. Imali ayikho ebantwini.
Sizaxoxa lezinye izakhamizi kwesinye isigaba esifanayo ngeviki ezayo. Udaba lolu luqoqwe yimi owenu uGibbs Dube ngilapha eMaryland.
Siyabonga Gibbs. Siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Linali chona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje sixoxa lo nhlanhla moyo owenhlanganiso ye Dot Youth sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sibancane nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngalolu daba
ngiyabonga Mike inkinga esilayo elizweni inkinga ebesivele silayo sikhangelela phansi ngenxa yokuthi ayitholakali kakhulu kumaphephandaba ayitholakali kuma radio ayitholakali kakhulu kubomabona kuthi indaba ezenzakala nje kumphakathi zizithulwe zikhulunywe nje ukudlule ngenxa yokuthi abantu bazwisisene esesikubonile ukuthi abantwana bayachadiswa abantwana bayathathwa okungekho semthethweni
umthetho wakwele Zimbabwe uthini ngalolu daba
abadala abawazi kakhulu abathanda ukuthi uchapter 5 ukhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasichiyagalombili akumelanga bachati kule ndaba le yomntwana ochadisiweyo waze wasichiya ezithwele ikungenxa yokuthi umzimba usesemncane akakhona ukuthi azithwale for 9 months abesavelethe kuhle ngenxa yokuthi umzimba usase ngumntwana yindaba esiphatheke ngayo kakhulu eyokuthi umthetho ungani uke walala mbijana lo mphakathi lawo ubusulele endaweni zokuthi abantwana bayachadiswa sesisuke saba kakhulu sayekela ukubambana njengomphakathi sathi thina hayi okuka Mike ngokuka Mike okwami lami ngokwami
awusheleke mnumzana uZulu sokumele ayenzeni ukulungisisa lolu daba
kumele sibambane njengomphakathi sikhangelisise ukuthi siyalandelisisa na umthetho nje lezi zinto esizenzayo kuma communities ethu ziyahambelana yini esingathi thina ngesilunga ama best interest of the children baphatheke kuhle yini abantwana okokuthi kungowakho umntwana oleminyaka elithumi lambili kumbe ngithi oleminyaka elithumi usungamthatha nawe na njengomzali uhlale sibili ugqoka isudo uthi wena uzohlalela phansi ukuthi umntwana uyalotsholwa kulula nxa sikhuluma ngazo sikhuluma ngabanye abantu kodwa nxa sesikhuluma sokuthatha sizifaka wena njengomuntu uzibeke wena kusimo esinjalo ungakubona kusenza na wena ukuthi umntana wakho osagqoka size 2 wezicathulo usengunakazivani bona akulungile sibili Mike
sike sayenza ingxoxo lo honorable Themiso Nyoni yena othe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathazekile kakhulu ngalolu daba njalo usebenza gadalala ukubona ukuthi udaba lolu lungalungisiswa njani ngesiphangiphangi ubona njani lokho
ngiyala mina ke lapho Mike ngosokwenzakele engathi sokuthethe kumbe umnyaka kumbe iminyaka emibili i-marriages bill le esikhuluma ngayo esithi thina ise yedalele le parliament so usokwenziwa ama consultations ngibona sokudlule umnyaka kwenziwa ama consultations lawo kuze kube la namuhla lokho kungakwenziwa umthetho kodwa sokuleminye imthetho ebuye ngemuva kwe bill leli yaze yayayenziwa ama consultation kuma communities yadlula yaze yaye se parliament yadibhethwa yaze yapasiswa kodwa leyi ekuchadiswa kwabantwana iloke izimele ithule ongokuthi ngumlando kwahulumende njalo ngumlando wethu lati esisebenzayo nje kuma communities ukuthi sithi thina ukufaka ipressure mbijana sembuzo uhulumende ukuthi kanti wena uyindaba lokho kumile ulokho ufuca ezinye izinto ukuthi zihambe ngoba sibuzahlala iminyaka leminyaka silonke simile sixoxa ngendaba lesi sithi okunje kwenzakala okunje kwenzakala kulokhe kuphelela njalo emoyeni
hayi inhlanhla isikhathi sesesihlwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwethu silukandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk the connection olivalisayo igama nguMichael ke bye bye
Siyabonga Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke
Senana masiko wesenzi umandla loba bamkhulu babelo bolo
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke Namhla sixoxa ngokudliswa kwabesilisa ngamakhosikazi abo Kambe kwenzakala lokhu nanku mbe ingane kwane nje Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosikazi Siphiwe Mafusithole, uMnumzana Moveni Qhelisa Ngwenya kanye noMnumzana Dennis Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Umankonjene uthi kusiko lwakhe kaluvumi ukuba badlise amadoda.
Ithamanguni hayi asidlisi kuyazila, asidlisi indoda siyidlisa ngobuhle bethu langemzimba yethu. Sisesaba futhi ngoba kwakungabantu besikhosini ukuthi ukufelwa ngumntu nomuntu belichade lonke kwakungasilethela isinyama.
Kodwa uMankonjeni uthi bakhona abesifazana abadlisa amadoda.
Ngempela ayadliswa sibili. Banengi abantu abawadlisayo njalo zikhona ezinye imihlobo evele kulisiko layo. Uthi ma intombazane siyakwendiswa iyasivele iphiwe imininingana yokufika ivele ishi ilungise iqinise umuzwa. Ekuphileni eqinisweni sibili le mathoyilethi ekhaya lapha besithi masingene erentini longakufundiswanga kwabo lokungasisiko la kwabo ubesicogogo behlezi esambuzini laphana bekubuza ukuthi kakusuphi yini awufuni ngugavele okuncinyane uhambe uyemdlisa othathekile bathenge okunye bezithengela impuphu njengelalutho kodwa ngokuthi engqondweni la uyabo sulethemba uyafika kwenza egumeni kube ngcono uze kuthiwa kuyasebenza njalo engxenye kuyasebenza mina ngithengisenda ugogo wami umakhumalo wavela wangitshela ukuthi hayi ngesiko lakithi asikwenzi kayisikho kwakwe ngakho ngithe loba ngihlangana lakho kwabanye loba ngikuzwa angisazange ngikulalele kumbe ngikuthande ngoba ngizitshelile ukuthi hayi asikho kwesiko lakwethu kodwa bengihlangana lakho kakhulu omama bekhuluma ngakho kodwa iningi babe bedubekile ubobaba bengahluphi vele ngxaka yikho lindaba yokudlisa
lo ngusekelwa umnumzana Moveni Qhelisa Ngwenya ohlala edaluka elopane
siyadinga ukwesiqiniseko okokuthi kathe sinxa ngabuza umuntu yabumbona ekuhlaleni kwakhe ukuthi ubephila ayingalo ubuhlobo kodwa ubone sengemva kwesikhathi setyintyile kuyalandelela khona ukuthi ibala lelelo litholakale kumbe inkulumo leyo ibe khona singunguza kodwa itholakale iphile ukuthi naye ubani siwadliswa wayenganjana lona umuntu walesi sigaba hayi sephila kanzima yikho ke hayi kuyaqiniseka sikuthi kusakhona kusaphila ukuthi abantu bayadliswa
uMnumzana Dennis Ngwenya uthi kulabo sifazana abadlisa amadoda
amadoda amaningaldliswa sibili ngoba omama babele kukholelwa ukuthi nxa bengadinga imithi yokudlisa amadoda amadoda azantshintsha evuma ukulandela intando yabo abanengi omama bezwa ukuthi babefuna ukucontrola ama-resources abo baba ngenxa kuyimali
Bina banye abalisa amadoda besithi bafundi amadoda bengabe ibona abanye abafazi engaza ekukhombisa nxa ngaphume endlini. Bina banye nje abalisa amadoda umuntu esithi ufuna ukuthi indoda iyenze intando yakhe ngoba omama laba kwesinye isikhathi bayobuye vele ezokwenda engalandanga kuzokwakha.
Kodwa baba Ngwenya, kuyasebenza yini konke khonoko?
Bakhona zinto abanye baba ukuthi uyabumazi wena esezowumuntu ophilayo uhle kuhle sivili ngesikhathi sakhe nxa ngakathathi. Mhlawumbe esithathe omunye umama usunazela i-change of behavior uthole ukuthi umuntu kasengelwa noma umazi wena kumbe mhlawumbe sekanisele ukuthutha kukhulu kakhulu usephonge uhlale senza intando yomama lo. Kumbe kusesikhathi uthole ukuthi anxa phakathi kwemihlangano uthole umama sengiyokhwaza ethi akhwaza ubaba babethuke ayehlale khona ngathi konke kukhangeke ukutshengisa khona ukuthi hayi kusho ukuthi imithile iyabisebenza.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Besiphuka lo nkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya noMnumzana Delisi Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyabonga njalo Gibbs. Sizigqibe ngohlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Spanda.
Linjani babunkomo labalaleli? Sibongi, ngizacela ukuvula incwadi kuMateyu chapter 5 verse 17. Lithi iBhayibheli angizanga ukuzocitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Uso njalo uJesu angizanga ukuzocitha amasiko lemilayo kodwa ngizogcwalisela. Simbona yena uJesu ezalwa wakhulela waphila isiko lakibo kwaJuda. Babesuka naye wasokwa wahamba indlela zamasiko akibo abazali bakhe nabokhokho bakhe. Yiyona uJesu simbonayo oyirole model kithi. Siyiyona uJesu simbonayo. Thina namhlanje kunje emhlabeni silahlile amasiko ethu, asizazi ukuthi singobani. Silahlile amasiko ethu. Yini isiko? Isiko yindlela esiyithiwe umdali axhumana nayo nathi. Isizwe lesizwe silamasiko aso. UNkulunkulu uxhumana laleso sizwe through amasiko aso. Once siphuma kumasiko ethu, umdali kasela connection nomdali. Thina eAfrika umfazi siyamshada siyalobola. Abamhlophe abaloboli, amaNdiya amafazi babalobola amadoda ngamasiko abo. That is lesiko lethu. Yilo lisixhumanisa lomdali. Yilo umdali asibona ngalo. Maningi amasiko ethu umdali asidalile wona. Namhlanje siwafulathele sithi silandele uNkulunkulu sikhonza umdali kodwa sithuka amasiko ethu. Asilaxhumano lomdali. Uthi Paul isizwe esilahla amasiko aso sifile. Uthi isizwe esilahla amasiko aso sifile. Asilamvelaphi. Asizazi ukuthi singobani. Leso sizwe siyiyoyo sifile. Ngiyalincenga bantwana bakaThixo, asibuyeleni emuva lapho khokho babelima imvulinitha, babepowerful bengafundanga, babenqoba besilwa nezinye izizwe ngemikhonto, izizwe siphethe isibhamu kodwa babenqoba. Amandla babebuya kuphi? Babebambelele kusiko labo, babengahlulwa lutho, babepowerful, babelexhumano lomdali ngoba babebambelele kusiko labo. Namhlanje si-powerless, silahlile usiko lwethu. Asizazi ukuthi singobani, asizazi ukuthi sibuya kuphi, asiyazi imvelaphi zethu. Silahlile ubuthina. Unkulunkulu akakho kusizwe esingazazi, akakho kusizwe esingazithandi ngesiko laso, akakho kusizwe esingafuni isiko laso. Akakho umdali. Umdali ukusizwe esiluxhumano lesiko laso. Thina abantu abamnyama silahlile amasiko ethu, sihamba ngendlela zezinye izizwe. Yikho si-powerless. Yikho zonke inhlanga izinye izizwe ziyazenzela phezu kwethu. Yikho siyizigqila zezinye izizwe. Yikho sisebenzela ezinye izizwe ngoba sizilahlile ubuthina. Unkulunkulu akakho nathi uma sizilahle ubuthina. Silandeleni amasiko ethu amahle esiwadalelwe umdali. La esasithi masicela imvulimvuli nethu. La esasithi masicela umuntu engatholi bantwana, simcela umdali, umdali asiphendule. Asibuyeleni kumasiko ethu akade sixhumanisa lo mdali. Umdali uzoshibilika sibheke. Ngiphetha uNkulunkulu wemandulo uNkulunkulu wamandla ngikhuleka ngibonga ngikudumisa ngokuphakamisa mdali wena uNkulunkulu owasizwe lesizwe ngwesiko laso osidalele sona siphamandla sibuyele ngalendlela osidale ngayo ngiyakhuleka Zulu amen.
Sibonge umfundisi Busani Sibanda ngohlelo vuselela umoya. Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Bekuphithizela namuhla abafundi abaloba imihloliso lonyaka bebuyela ezikolo phambilini kokuvulwa kwazo kusasa. Kodwa abanye ababalisi bathi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalamali. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu phezu kwengxabano ezitshiyeneyo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo.